Sika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Le tshona njani mthwaka zomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomgcibelo mhlaka 6 kuNtulikazi 2019 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Lanxa uhulumende sithi intengo yezinto iyehla ezitolo ngenxa yokumiswa kwemali yakwamanye amazwe, inhlanganiso emela abathengi eNekora ithi akulabubelo sobukhona. Umeya wakoBulawayo uthi sebesiya emthethwandaba ngokuphuthuma ukuyawucela ukuthi wenqabele ukudilizwa kwemiphotshongo kamasipala waleli dolobho inkampani yezesa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Lanxa uhulumende sithi intengo yezinto iyehla ezitolo ngenxa yokumiswa kwemali yakwamanye amazwe, inhlanganiso emela abathengi eNational Consumer Rights Association iNekora ithi akula mahluko kumbe ububelo uZulu abubonayo. Inhlanganiso le ithi uZulu weZimbabwe ulokhethwe legadalala esehluleka ukuthenga indingeko zempilo ezifana lempuphu, ichukela, isinkwa lokunye okuthiyeneyo ngesizathu sentengo eqhubeka iphezulu. Lapho kulentengo ehlileyo iyabe yehle ngesilinganiso esincane esingatsho lutho, kutsho isikhulumeli salinhlanganiso umnumzana Efihle Lancube.
Lo okhuluma ngokwehla ukhuluma ngalapho mhlawumbe abalutshwana abathenga khona. Lakho akumangalisi ukuthi isitolo lesilane siyana sibe leseli kumbe kwehle lokho kube lokuthathu, kuvele kuyenzeka kuzo zonke isikhathi empilweni. Kodwa kakutsho ukuthi into sekule nguquko esingayitshayela izandla sithi abantu sebephila kahle. Usizi lusesibe ukukhulu kakhulu phakathi kwesizwe, njengoba ngisho ukuthi isinkwe kasithengeki, impuphu ayithengeki, irayisi ayithengeki, lokho abantu abaphila ngakho usuku ngosuku kuyadula kakhulu.
Yiphi inguquko Ncube ongathi isilethwe yikumiswa kokusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe?
Kayikafiki ebantwini inguquko, isesekulabo mhlambe abacungela ngezomnotho abangakhuluma ngalokhu nalokhuyana, mhlambe bakhulume ngokuthengiselana kwemali esithi i-foreign exchange kumbe i-currency exchange rate engabe isetshenziswa ukuthi mhlambe ayisaqansi njengalokhuyana eyayikwenza njalo siyehlile. Kodwa ukwehla kwayo kakwehlisanga impuphu, ukwehla kwayo kakwehlisanga irayisi, ukwehla kwayo kakwehlisanga amaqandi, ukwehla kwayo kakwehlisanga uqhaku, ukwehla kwayo kakwehlisanga inyama, ukwehla kwayo kakwehlisanga ikhabishi lembhida, akwehlisanga tamatisi, akwehlisanga onyeni, akwehlisanga imali yokugada, akwehlisanga fuel, akwehlisanga impilo yabantu ilokhe isele iphezulu. Kwehla lezo zinto ye-exchange rate, kodwa intengo yezinto isale ilokhe iphezulu abantu baphakathi kosisi. Ngakho-ke inguquko lezo ezinye eziqanjwayo kazika sinyelile empilweni yomuntu ophila nje oweZimbabwe, mhlawumbe sekukulabo abaphezulu akade bethengiselana ngezimali.
Nxa siqathanisa la sesikhathini kusasebenza imali yakwamanye amazwe, singathi lokho ekusifananela akukabi lomahluko kumbe izinto ziyazisoma ngamandla?
Izinto lokhe zomile, lokhe zime khona laphana akaziguqukanga. Yingakho ngisithi mina okuguqukileyo yilokho esithi i-exchange rate, i-foreign currency exchange rate. Nxa uqathanisa imali yaseZimbabwe leyaseMelika, leyaseNgilandi, leyaseSouth Africa, eyaseBotswana, yikho lapho oguquke khona, yikho lapho ubona khona intengo yangikhona nxa kuthengiselwana izimali iyehlile yaphansi. Kodwa kavela sikhulume ngayo phela leyo mali, asiyihola silayo, asingeke sibuke ukuthi imali yaseMelika sizwakala ngcono kumbe yasengilandi sizwakala ngcono azivele kayisikho lokho abantu abakhuluma ngakho abakhuluma ngakho ukuthi impuphu iyathengeka yini sugar iyathengeka yini school fees iyabhadaleka yini i-transport kugada imota kuyagadeka yini lezo zinto kazikaguquki zonke lokho ezinzima njengalokhu zazinzima ezinye sezikhwelile njengabo fuel njengabo sinkwa kukhwelile ngemva kokuthi sekukhithiwe imali yakwamanye amazwe sikwasuke ku-350 sesiku-4 something kwezinye indaba singenza i-5 something kusiya ngokuthi ungakho.
Umnumzana Efidlela Ncube ngowenhlanganiso elwela amalungelo abathengi e-National Consumer Rights Association.
Zimbabwe, the voice of America.
Umeya wakoBulawayo umnumzana Solomon Mguni uthi sebesiya enkantolo ngokuphuthuma uyacela ukuthi enqabele ukudilizwa kwemiphochongo yaleli dolobho inkampani yezesa. Inkampani le ithi izadiliza imiphochongo le ngoba ingasaqinanga kanti njalo ingasenelisi ukuphehla amagesi ngendlela ebisenza ngayo eminyakeni edluleyo. Kodwa sokulokudonselana phakathi kwekhansili lezesa, ikhansili isithi imiphochongo le ngeyayo njalo kayimelanga idilizwe. Kodwa izesa layo ithi izakhiwo lezi ngezayo. Udaba lokuthi ngubani kahle kahle umnikazi lusemthethwandaba ngemva kokukhwezwa yikhansili. Izolo umhlangano obekhona phakathi kwezesa umasipala kanye lomphathi ntambo obona ngezamagetsi umnumzana Fortune Chasi phezu kwalolu daba awuphumanga lalutho. Umeya wedolobho umguni utshele iStudio 7 ukuthi baza kuya emthethwandaba njalo ngeviki ezayo ukuyawucela ukuthi uvimbe izesa ukudiliza imiphochongo le.
Hey amagqwetha ethu asikambise emthethondaba udaba lolu ngokushesha esingathi agent chamber application yokuyenza okuthiwa ngesilungu interdict eyokuthi sisalinde ukuthi i-high court isuze udaba lokuthi umnikazi we-power station mbani phakathi kwethu lezesa laba bamiswe ukudiliza le mphochongo. Thina njengoBulawayo kasikho against ukuphekwa kwamagetsi ku-power station yana, kodwa sithi thina kasilandeleni umthetho ngoba asingeke sithi udaba lusesecourt sesiqalisa dina ukuthi siyahlala phansi sikhulume i-court ingakatsho ukuthi onguye umnikazi kumbe amalungelo e-power station ngakabani.
Uthe ukhuluma lochasi izolo wathi ukudiliza imphochongo le kufana nje lokudiliza isakhiwo seGreat Zimbabwe njani?
UBulawayo kuthiwa konke ziyathunqa. Lanxa zingasathunqi lesi stage samagetsi uzananzelela ukuthi esingathi ngama symbols awedorobho kubonakala kula inalani impochongo ukuthengisa ukuthi yikho koBulawayo. Sithina nxa kuwukuthi sokudilizwa lani impochongo kutsho ukuthi phela akusela esingathi ngamasimbozi atshengisa uBulawayo ukuthi akusela leyana impochongo. Ngoba uzananzela ukuthi nxa kutshengiswa udobho lakoBulawayo kutshengiswa impochongo kutshengiswe isakhiwo lesi esikaloliwe kutshengiswa isidulo ne-tower block. Yizi zakhiwo le-art gallery, yizi zakhiwo esingathi ezimisa uBulawayo. Kufana layo iZimbabwe. iZimbabwe uzananzela ukuthi yona leyana iGreat Zimbabwe uzakhangela ukuthi even emalini ukhangele even into eziningi ezitshengisa iZimbabwe kutshengiswa yona leyana iGreat Zimbabwe. So yikho simtshele kuminist ukuthi minister thina nxa sikhangele uhlelo lokudilizwa kwempotshongo leyo ukuthi kudiliza uBulawayo ukuba khona kukaBulawayo.
Izesa ithi impochongo le isiyingozi kayisaqinanga lanxa kuliqiniso lokho kalikuvuma ukuthi idilizwe.
Silayo indawo lapho vele sifuna ukuthi kwakhiwe izitshi ezitsha ezamagetsi. Kabakhulume lathi sibanikele indawo bayathi izitshi ezitsha zamagetsi ngoba bathi khonaphana bazatriga khona impochongo yona le embili bazakwakha enye imbiza enkulu khonaphana sizelwa amagesi nasithi kabayakhele kwenye indawo entsha vele ngoba silazo lezo ndawo.
Umnumzana Solomon Mkuni ngumeya wakobulawayo asenelisanga ukukhulumisana lomphathi ntambo obona ngezamagetsi umnumzana Fortune Chasi kanye labenkampani yezesa.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampaba fobembula.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampaba fobembula.
Uhlelo lwezemaphandleni namuhla sikobhutshe ePlumtree lapho okulezilwane esezihlasele zaqeda izifuyo njalo zaletha ukwesaba okukhulu ebantwini. Sixoxa lesakhamuzi umnumzana Gibson Nyathi. Ngiyakwamukela kuhlelo mdluli.
Ngibonge baba Nkomo.
Abogatsha lwezendle sizwa kuthiwa sebefikile khona ngapho lani selibabonile. Bathi bayawuthola yini umkhondo wezilwane lezi?
Yabo baba Nkomo, umkhondo bayawuthola wona kodwa sabasadinisisa ukuthi zingaba zilapha na. Ngoba lapha sinathisa inkomo emfuleni asisayazi kumbe ziyachachamela laphana lapho esithanda khona amanzi noma zikhona khona lapho ezihotsheni duzane. Kodwa into esisimangazayile sesidla lamadonki baba Nkomo. Singasidonki isilwana lo muntu
asizifuyo esigabeni.
Zicine izolo kuphela kulapho ezingazanga zibambe izolo kuphela kuthange zithaya inkomo ezi-3. Abantu abaningi masibala ezigabeni lapha kukhanya ukuthi zingafika le-10 or 12 inkomo esezibanjwe izilwana singakabali amadonki.
Ezintathu lezi mdluli uthi zithaywe ngobusuku obubodwa nje.
Ezintathu
ngamathambo kuphela.
Azaphela duze tolo kuyihlokwanyana lokuthi uyibone ukuthi ngeyakho usubona ngophawu noma ngomtshiso.
Nxa likhuluma labo bathi zingaba zivele ngapi kahle kahle?
Kahle kahle ngathi zithutha zivele entshonalanga izilwana lezi zisiye empumalanga. Bo bathi bona sithi izolo labo kabazanga balala lokhu besemkhondweni wazo.
Bahlomile mpela bazimisele.
Bahlomile baba Nkomo, hayi bayazama mpela ngoba labo bayatsho bathi asilali siyalala sizingela ubusuku wonke. Ukusaba sekuphatheme kakhulu ekhaya lapha nabantu lasezikolo lapha, hayi abantwana sebefanele othithala babakhulile kukhanga kusahlaleki Nkomo lapha. Kwasekuqaleni besisaba indlovu, kwakhathe sekuyindlovu lezilwana baba Nkomo.
Zikhona lazo kulezi nsuku indlovu?
Zisemazamnyama kwakhathesi sezisukile ngapha eThekwane sekulezilwana. Kulapho esigqibha khona esigqibhela khona izliba siyenzela inkomo kulapho esithola khona.
Madamu akula madamu elinathisa kiyo khona ngapho?
Idabu khosa baba Nkomo sagcina kudala thina into ethiwa idabu. Okwethu sinatha kwizikotho lazizikotho kakhulu sesifostela nje kodwa ukuphanda phansi efuleni.
Ngaphandle kwendlovu lezilwane zonezo zikhona ezinye inyamazana zendle eziyake zilihluphe kumbe yizonezo kuphela?
Labonabo bhululu bami izibongo zamonyathi labo bahlupha yonke into baba Nkomo. Ngoba la madoda lawo mawudibana nabo sekufanele omunye afe. Konke lokungomfisi kukhona kulanto engekho lapha.
Ziphuma ngapi zonke inyamazana lezi baba Nyathi? Emabhongane ewange zivela ngapi kahle kahle?
Sisolela khona ewange khona le game reserve zithutsha zisemabhongane khona phana ukuthi ziyayeqa kumbe ziyeza njani asiyazi. Kulapho esinganalwazi khona khonapho kodwa zibuya khonale emabhongane entshonalanga kube wange khonale.
Izakhamizi njengoba lisengozini engaka kulokwesaba okungaka njalo ungazixwayisa ngawapha amazwi?
Okufanana nabahlali kona ngingabaxwayisa nje ngithi bayeke ukuhambe kushuku bahambe kukhanya njalo umuntu ma kungathi sekumunda amehlo engahambi yedwa hlezi mhlawumbe singaba ngowani kusile omunye azotela abantu bengahambi one ngoba kuyingozi baba Nkomo ivile abantwana besikolo siyabatshela ukuthi bahambe beyigroup.
Hayi siyabonga mdlulodlula abanye.
Sibonge kakhulu baba Ntungameli, hayi wisho ukuthi labo abayibona amademorenza angathi bangasisiza beqede lolu hluphe esilalo. Ngiyabonga Nkomo. Ngiyabonga baba.
Gukama
namle
namle namle lamshweshwe
namle la nampawa fowembula
umnumzana Gibson Nyathi yesakamuzi sakobhuche ePlumtree lapho osokuhlasele khona izilwane zaqeda izifuyo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Singene kuhlelo lwabesifazana silo standekile emhlanga weStudio 7.
Siyalambulela kweziphathelane labesifazana lilami uSthandekile Mhlanga. Lamhla sixoxa lo nkosazana Mebhungwenya, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi eye Bulawayo Progressive Residents Association, yena ekugatsha lwezempila kahle.
Ukukhathaza abantu like iweather leyo anti siyakwazi ukuthi isikhathi somqando abantu baba lama flu labo pneumonia izihlabo into ezinjalo. So abantu babe kudingakala ukuthi basize as they get infected or affected ngemkhuhlane nyana yena le bakhona ikhozwa iweather ikhozwa yini yini. But then kwesinye isikhathi uzothola ukuthi bahamba besiyadinga usizo bengalutholi. Ngokuthi ilizwe lethu njengoba linditshekile linje kuyabe kunzima ukuthi bathole ama-services. Okuyingxaki, I think generally nje yoku-access ama-services wona lawa ayabe kungela ama-treatment. I-treatment iyabe ingekho, I'd say, because u-primary nurse uyabe khona but i-medication iyabe ingekho.
Lanxa umuntu ebhadela imali yakhe.
Ye lanxa ebhadela imali yakhe uyafika abhadale futhi consultation which is $5 and then abesengena consultation room atshelwe ukuthi okay ule flu but then imedication yokuthi ayiphiwe akakula sebhalele prescription ukuthi ayithenga akaafford. There can be one or two instances but imitheminingi iyabilokhu isithi imali yakwamanye amazwe iusa which is akula muntu holi yusa lapha eZimbabwe and kuba nzima ukuthi umuntu yabe la prescription ayithwale until as TM mhlabeni or as afile.
Sesikhangela abesifazana abazithweleyo ke labahambisa abantwana emaclinic.
Abazithweleyo kokuqala bayakhala ngemali bathi khona ngabe uhulumende uyabanakekela ukuthi imali yehle ngoba kabalayo imali yakhona okumele bayibhadale. Ukuthi ku-preparation ukuthi balungiselele ukuyabeletha.
Uke wakhuluma ngaphambilini kwalingxoxo ukuthi ugatsha lwakho lwezempila kahle lugcizelela ukuthi abantu beziphathe kuhle. Libona ingani bayakwenza yini lokho endaweni zabo?
I would say bayakwenza, but umuntu ngumuntu la uyahamba-hamba adini. Omunye kuyabe kuyi-attitude alayo which we no one can change it. Uyabe vele isikholo. As for ukubutha kwezibi nge-city council, la i-city council iyabutha kuhle sibili. But omama ikakhulu basafuna ukuthi bafundiswe. Omama sile that little percent yokuchapha vele. Ukuthi ungaze sifike i-toilet clean we should be. Uyathola ukuthi kumele si-remindwe ukuthi khona bomama lichinda njengoba litholile. Which is, I feel ukuthi akudingakali ukuthi kuze kube le announcement enjalo but kuhlala kukhona nje ukuthi vele lapho ungene khona umama etoilet ungangena 5-6 obomama kumele uye-checka ngoba vele kuyasala kuyi-mess. Even ukudispose ama-pampers bayatshelwa sibili but baba khona labanayo a certain percentage ukuthi uyafika ama-pampers ethwele izinto emgwaqeni.
Kuyini elikwenzayo ngalolu hlupho? Labo esibhedlela liyakhulumisana labo, lomphakathi liyakhulumisana la.
Yes, ukwenza isilama programs ukuthi we visit like ama-clinics and sicele islot, sixoxisane labo mama, lapho sihlangana khona labo mama abazithwele different ages of obo mama, ulamankazana. Then okunye siyayenza ama-forums amanye ukuthi sibuthanise omama, maybe sithi 30 over a given time, sixoxisane nje ukuthi singaziphatha njani ukuthi sibe yisizwe esiclean, sibe ngobulawayo omuhle. sibe isizwe sakumthakazi sivile hayi abantu bayakuthakazelela kakhulu ngoba kusuka kubenza ukuthi siyaxoxisana sibaningi omunye lomunye uhambe efunda okutsha so sikubona ku-fruitful sibili ukuthi this program esiyabe siyenza is-fruitful ebantwini
leyo bekuyingxoxolo nkosazana Mabel Ngwenya isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ekugatsha lwezempilakahle asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphathelene okutsha linami usithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC
sibonge ke usithandekile Mhlanga ngokusipha uhlelo lwabesifazana Siye kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba silo Chris Kande.
Lengali tshona njani zulukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lishona lendaba igama lami ngu Chris Kande. Kuhlelo lwethu lamhlanje sixoxa lo somabhizimusi ohlala eDede umnumzana Jealous Sansole.
Into ekhona kanti ukuthi ngabe kuthiwa siyazwelana empilweni bekufuza ukuthi lo khokhela axolele nje abantu. Amiceleni nje azikhulumele ukuthi bona hayi bakithi kakuzama omunye mina sengihlile ngoba lokhu yikuhlukuluza abantu ngoba into ekhona vele as long as izampf ingahambanga sizahlala siloko sinje kanti vela kulanto esitshintshe into ekhona kuphela yikuthi abantu bezanu bayekile ezombangani and kamboni ukuthi ngomumo lo esikuwo ukuthi kambe sizambamba sibili udisemba izinto ziloko zinje nxa singambamba udisemba izinto zikhwela kangaka isinkwa vele sona siyabe sesiyimalini kathesi ngawuchasela kanti ukuthi khona ama-drinks izolo mvele wathenga athengwa ama-credit ayathiwa $7 amanye athiwa 17 pound i-price yakhona ingithethe isikhathi ukuthi ngibe yazi ukuthi khona kanti vele kumele ngiyithengise ngemalini i-drink eyodwa khonapho ngathi ngiyayikhangela i-drink eyodwa i-500 mls ngitsho vele ukuthi ngiyifake ngithi $3.50 ngiphinde ngicabange futhi ukuthi nge-$3.50 ozathenga umbani akula so yibuzima esila amboni ukuthi udisemba sibili ukuthi simfike into enkulu engani ngiyakunanzelela abantwana abakumabhoding ungafika ema-boarding school bayadubeka bayadubeka ngoba isinkwa kasekho impuphu iyashota nxa ikhona isifizi esayibhadalayo vele ayisatshona ukuthi ayiputshi itemu so angikwazi ukuthi sizapha ukuthi udisemba simbambe sibili hhayi amboni kanti
Yes, ke sikhangele kathesi kwezokulima lapha batholile yini abantu esigabeni imbijana lanxa bekungela zulu.
Ungakhangela sisesintwini sase sakubona ungakaphushi umnyaka ilokuze isikhathi sokulima ukuthi lo nyaka ungabona izithelo zizala kakhulu njengalo nyaka omthwankela labo omnyini lezithelo kuningi kakhulu loku kwahle kwakhombela ukuthi lo nyaka yinjani and abantu kabadubhanga Kone nhlasa engxenye ngabe wadobe ibhakethi elizodwa kumbe amabili lo uyabe lenhlasa akula lutho kathesi inkomo sezile inyanga vele zingenile emahlangeni akutshwale ngabe izinto ziright inkomo zijale ukungena ngamajulayi kathesi vele ungangihamba lalapha emasimini vele lamahlanga okudla inkomo vele kasekho
okokuthi kukhona yini lapho suzekhona ukuthi ziyacuba vele ukuthi kusiyafika inyanga ezimbili ezilandelayo ngabe sokonakele
azikacubi kangako kathesi kodwa kathesi ngikhuluma nginje amanzi zinathe esibhoraneni ziyaphontshelwa esibhoraneni and izibhorane eziningi zifile kodwa isimo esikhona enkomeni kathesi uyakubona ukuthi after 1 month vele ziyabe seziqalisile ukucuba kona inkomo thina sizijayele ukuthi zicuba ngama-October November kulapho ezicuba khona but lo nyaka ziyaqalisa ngoJune
abantu bona ngendlala injani lapha ezindlini bathi baphila njani
yeah ikuthi ama handouts ebengani asasekhona kancane kodwa antsho kuphola izalukazi laba abaqinileyo yiwa abalodudu ngoba ugogo angahola phakathi komuzi eyedwa isaka ngelezalukazi laba abanye bonke bangaholanga isaka lelo aliqedi viki uzazeyohola futhi ngenyanga ezayo kumbeni kwenyanga ezimbili ezizayo kuyabe kungasela lutho kunzima phandle emakhaya abantu vele baziphilela ngamanzi leyayona le mtshwangeni.
Lo ke ngumnumzana Jealous Sansole usomabhizimusi ohlala eDede ebesixoxa la ukuhlelo liphuma lendaba lithona lendaba. Igama lami nguChris Gande lilali.
Siyabonga tjaheli tala Chris Gande ngokusethulela uhlelo liphuma lendaba lishone lendaba. Sizigqibeke ezakusihlwa ngokukhangela impumela yemidlalo yeCastlelager Premier Soccer League edlalwe namuhla. IHighlanders ibe ngutshikilo bhanqa 1-1 lengezi Platinum. IZPC Caripa yona inqobe iCapes United nge 1-0, kwathi iChickenin yanqoba iMushuani Stars nge 3-1. Triangle United 1-0. IBlack Rhinos leyata zibe ngutshikilo bhanqa 0-0, kwazothi iFC Platinum yona yanqoba iManica Diamonds nge 1-0. Vanambia Moponi iqembu leKwejani Band lesiqibela ezakusihlwa lihlabela ke kamnandi. Liyabazi phela abafana ababehamba lo Christopher Shoko the legend. Antike basakhona osizwa baliphethe iqembu sizakuba labo ke khonapha emsakazweni maduze nje kuhlelo lweWoza Friday. Siyakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Umeya wakoBulawayo uthi sebesiya enkantolo ngokuphuthuma ukuyacela ukuthi yenqabele ukudilizwa kwemiphotshongo kamansipala inkampani yezesa. Kwanele olivalelisayo nguntungameli Nkomo lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.